kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe bathi ukuthi uthwa izulu ukuthi ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa bayawalandela ngemfanelo yebo ye kube lokunye like okutshintshiweyo okunjengokuthi kube lama-carriage ayi-2 e-modern le ebe lama-air conditioner le lobutofotofo but kodwa yena liyana endala i-original eyakudaladala sibili ibikhona yiyo asuke ngayo e-church esesiya khona esigodlweni bekumnandi inyifuni okukhulu ngendaba yemonarchy
kodwa-ke lowu-ke uprince harry obuye ngelalamkakhe
according to amaripoti ukuthi kulo mntwana ole-birthday so ubuyile nje ukuthi ezobona ubaba egcotshwa abesebuyela ku-birthday yomntwana singers phela anthiwa ama-family dynamics kuba le thina esikuzuleyo ukuthi hhayi umama usele lo mntwana belungiselela i-birthday masekuthiwa hhayi wena baba gijima uye khona ngale but ngasekukubona ngabona ukuthi lo omunye usithandokazi kumbe intandokazi bikhona phambili sibili ku-first row bese kusiba lo indodana yolahleko ibikhona amarose amabili amathathu ngemuva ayingagqokanga izinto zesikhosini bathe sebefika laphana esigodlweni ukuthi bebuye phela inkosi izobhabhayisa abantu bebekhona sibili lowu-William nabantwabakhe lokunye ongabafana kumbe ngokwangabi uHeru bengekho
kodwa bona abantu be-Britain kumbe abeyi-United Kingdom sebemjayele yini inkosi yabo uKing Charles III
indaba yokuba lenkosi yindaba e-debatable bakhona abangafuniyo ukuthi abafuna ukuthi indaba yenkosi leyi iphele kube khona abayithandayo kube khona abanye nje abangelandaba nokuthi hawu inkosi yabo ikhona thina singenaphi kodwa kulabanye abavele abangafuni ukuthi vele imonarchy nga ingabe vele kuyahle kuthiwe into zakudala sesifuna ukwenza izinto zesimanjemanje ezabo-president labo-prime minister
ukwamukeleka kuka-Queen Camilla kube njani nxa sikhangela ukuthi kuseselabanye abalokhe benhliziyo zibuhlungu ngendlela uprincess Diana afa ngayo
akukho lula ukuthi ubone umakhwapheni esenguye batho njalo ayisime ngitsho njalo nango wayengumakhwapheni kodwa noma ungazi ukuthi wayengumakhwapheni kubuyela khwaphana kuma-family dynamics ukuthi iy'ndaba zasesikhosini vele zinzima abantu noma bengaze bethi heyi kakho muhle but heyi inkosi imthandile uCamilla lingakhuluma lingaze lithini namhla sesinaye indlovukazi uCamilla ngukhwini nxa ukhona kuzamele umkhothamele